Endabeni zethu lamhlanje amapolisa lamasotsha asola ukushayana kwabanye babo esidaladini seHarare okumangalisa izulu. Amabandla aphikisa elibusayo akhangelela ukuthi azalobelana isivumelano se-MDC Alliance kusasa sokusebenza ndawonye kukhetho oluzayo. Izizalwane seZimbabwe esilala kwele South Africa zithakazelela ukuthi soluza kuqhubekela phambili uhlelo lweZimbabwe Special Permits. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngomanyama wamabandla ambalwa aphikisa elibusayo eZimbabwe azakhankasa ancintise njalo kukhetho oluzayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sizalethulela ezemidlalo lohlelo lwe-Woza Friday. Abadala bathi ukuzwa yikuncishwa. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomanyama wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo eZimbabwe ngaphansi kwe-MDC Alliance. Thumelani imilayezo lwenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.